siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 ngomavasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo i website yetu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babethwala amabhakede beqalisa lawo isidezi besiya khona liphezulu. Kodwa ke khathesi sokulomgodi wamanzi lawo futhi uphiwe yi-UNICEF. Uzasetshenziswa ibo bonke abakuyona lindawo, baku Ministry of Education laba abasebenzela khona lapha, laba ku National Arts Council labanye njalo abasebenzela kuyona lindawo.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngenhlelo zabantwana e-UNICEF inikeza ikolleji le-Women's University in Africa eZimbabwe uncedo lwemali.
Uma kubuthane abakhokheli bomhlaba kube khona ukuthi uThe Robert Mugabe ukhalele abantu bakhulume ngaye abe yindaba egudwini, kuye into enkulu kakhulu leyo. Kodwa-ke eqinisweni akudali mahluko, kufana lokujikele nje ilitshe elwandle, akulasimo esitsha okusidalayo.
Umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union lawe-African Union uqala lamuhla edolobheni le-Brussels kwele-Belgium.
Abasakhulayo bebandla le-MDCT lamuhla batshaywe kakubi ngamasotsha emzini we-Highfields e-Harare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthazwa ukuphuma lenhlelo esizaphathisa ukuthuthukisa inhlala kahle yabantwana kanye lendingeko zabo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngenhlelo zabantwana e-UNICEF ithi ziqakathekile inhlelo lezi. Indathe zindaba ethu Mavis Kamase thulela lolu daba ngokugcwekileyo.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokunikezwa okusemthethweni kosizo kwabe Women's University in Zimbabwe oluvelele kwabenhlanganiso ye-UNICEF kuleli olubalisa indlu eyisiphala solwazi, resource center, imota kanye lokunye okumbalwa lamhla. Esethula umbiko wakhe emkhosini owenzelwe esiphaleni sengwalo ese-Women's University etholakala e-Upper East Road e-Mount Pleasant e-Harare, ummeli we-UNICEF kuleli umnumzana Reza Hussein utshele intatheli zindaba ukuba lolu sizo okubalisa olwemali eyedlula kancinyane amakhulu amabili lweminyaka emithathu balunikeza ngenhloso yokuthuthukisa uhlelo abalusekelayo lokutholisa izifundi ulwazi olujulileyo phezu kwenhlelo eziqondene leendaba zabantwana elizweni okubalisa amalungelo abo olwe-Child Sensitive Social Policies, CSSP.
We hope that this course and the outcome of this course also will help in terms of budget allocation, budget distribution.
Umsekeli womkhokheli wama universities uVice Chancellor kule college uProfessor Hope Cynthia Sadza uthi uqakathekile ukuba uhulumende abeke imithetho ephathisa ekuthuthukiseni ukusebenza kwalabo abaphatha indaba eziqondane labantwana kanye lokuluqeda udubo lokuhlukuluzwa kwabo. Omunye wamalunga ebhodi yale university yabesifazane engumlobi njalo unkosikazi Barbara Nkala obekulomkhosi laye utshele intatheli zindaba kuba luyancomeka lolu ncedo abalunikezwe okusemthethweni lamhla ngabe-UNICEF.
Abantu babethwala amabhakede beqalisa lawo isidezi besiya khona liphezulu. Kodwa ke khathesi sokulomgodi wamanzi lawo futhi uphiwe yi-UNICEF. Uzasetshenziswa ibo bonke abakuyona lindawo, baku Ministry of Education laba abasebenzela khona lapha, laba ku National Arts Council labanye njalo abasebenzela kuyona lindawo. I-library ibingasavuli kwesinye isikhathi, kodwa ke khathesi njengoba sekuphiwe i-generator le abafundi sebeyasebenzisa sibi indlu le. Okunye okuphiweyo njalo yimota. Imota siyazishwela, ungeke wenzakala umsebenzi kungela mota. Imota sulenkulu ama-Land Cruiser la.
Uthi unkosikazi Nkala lalezo zifundo ezitholakala kulesi sikolo semfundo yaphezulu eziphezu kokuxazulula udaba lwempilakahle yabantwana kakhulukazi kundaba zokuhlukuluzwa kwabo zizadala umehluko omkhulu emphakathini.
Baningi abantu ababe bekhuluma ngakho, bekhuluma phakathi kwabafundi abafundisayo ngakwabo, imihlangano eyabe ikhona kuze ekhulunywa ngakho khona lokhu. Angithi ngabafundi bonke laba sebesuka lapha sebeqeqetshile bathola izicoco zabo bakwezindaweni ezehlukeneyo ilizwe lonke leli labo futhi bafika bakufundise futhi khona lokho ngakho kuzadala umehluko ezindaweni lapha bakhona qatheke kakhulu ye kusukela emakhaya bekhuluma ngakho emakhaya bekhuluma ngakho ezindaweni zabo in their own communities bekhuluma ngakho nje ilizwe lonke endaweni lapha bakhona kuzadala umehluko mangalisayo
inkokheli kulesi sikolo semfundo yaphezulu say Women's University zithi lolu ncedo abalunikezwe okusemthethweni lamhla luzaphathisa kakhulu ekuthini ithuthukiswe imisebenzi yokutholisa izifundo kuzifundi phezu kokuphathelene labantwana kanye lokuba zingaqedwa kanjani indubo ababhekane lazo okubalisa ukuhlukuluzwa kanye lokudlwengulwa kwabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umhlangano wenhlanganiso yomanyano wamazwe awe Europe le European Union lawe European lawe African Union uqale namhla edolobheni leBrussels kwele Belgium phakathi kwamazwe awezwekazi leAfrica angamachumi phose amahlanu 48 kulamane nje kuphela 4 agoqela eZimbabwe angayanga kulomhlangano ekhonona ngendaba ezijeneyo ezibalisa ukuvunyelwa kweEgypt ukuyangena lokuncitshwa ivisa kukankosikazi Grace Mugabe. Umsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omnumzana Chris Mutswangwa ubikwa isole abanye bakhe abebandla lezanu PF abahambise ipasipoti kankosikazi Mugabe ukuyadinga ivisa bona besazi kamhlophe ukuthi uzancitshwa njengoba wafakelwa izitsheziso zenotho ezinqabela ukuya emazweni e-EU lanxa umkakhe umongameli Mugabe ephiwe ivisa ngoba enxusiwe kulomhlangano. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe ngumongameli Mugabe elokungayi emhlanganweni lo kalilungelanga ilizwe ngoba lilizwe lidinga ukulungisisa ubudlelwano lamazwe e-EU.
Siyakwazi ukuthi ngumuntu othanda ukuthi abonise izikwanga ukuze umuntu othanda iattention nje ukuthi abonakale. So uma kubuthane abakhokheli bomhlaba kube khona ukuthi uTho Robert Mugabe ukhalele abantu bakhulume ngaye abe indaba egudwini kuye into enkulu kakhulu leyo. Kodwa ke eqinisweni akudali mahluko kufana lokujikele nje ilitshe elwandle akulasimesitsha okusidalayo.
Umongameli Mugabe nxa kuyukuthi ubekhathazwa ngokuthi uGrace kenelisanga ukuya bekunganjani ukuthi athumele umuntu?
Ye angithi yena uzenza inkunzi kanti labantu abangaphansi kwakhe bamesaba kakhulu ukuthi noma bengabe benaso isifiso ukuthi bahambe bengama minister ngezinga eliphansi kodwa basuke babone sengathi babe bedelelile ukuthi baqhubeke bahambe nesele kodwa ke konke bekumele kusukele kuye kube nguye obaphisibindi zokuthi ayihambani mina ngizothumela linabafana. Kodwa ke siyamazi ukuthi ngumuntu othi mayethe wakhetha ukuba nguntamo kayichileki afisa ukuthi wonke umuntu ohlanganyelane naye angayi endaweni njengaleyo. So yizenzo zakhe uMugabe kungumkhuba wakhe lo.
Kodwa yena engathi hayi vele umhlangano lo ubuvele ungasoze uphathise lutho ungathini wena?
Hayi angikholwa ukuthi ungaba liqiniso ukuthi angeke ube khona umhlangano njengayo lo okuthiwa awuphathisi lutho. Siyazi ukuthi i-EU yiyo lapho izindaba zohwebo phakathi kwe-Africa ezingathi iningi lazo zenziwa namazwe aku-EU. I-South Africa nayinjalo, neZimbabwe nayinjalo, noma isizama ukuthi ingenise oChina phakathi ngaphasi kohlelo lwe-Lukhu East. Kodwa eqinisweni ukuthi amazwe amaningi iZimbabwe ehwebelana nawo ngawase-Europe anjengayo i-UK, anjengayo i-Germany, nabo-France.
Lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Idale le Senate lamuhla livumelene ukuthi i-Electoral Amendment Bill ibe ngumthetho lanxa amalunga aleli dale awecelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ezame ukuvimbela ngoba isithi kuningi okwavunyelwana kusisekelo sombuso esitsha ngenguquko yokhetho okulokhu kungekho kuwo. Izolo amalunga la aphume kuleli dale kufundwa lomthetho wokwesibili ngendlela yokutshengisela ukuthi awavumelani lawo njalo kufike edluleyo avimba ukuthi ufunde kuleli dale besithi awukahlolisiswa. Omunye walabo osenator umnumzana Wotshi Sibanda weMathabeleni South uthi bafuna ukuguqulwe okuningi-ningi okuphathelane logwalo lwe-voters roll okugoqela ukufundiswa kwabantu ukuvota, ukubhalisela ukuvota kanye lokwehlukanisa umsebenzi oqondane lomsitheli loqondane lenhlanganiso yeZimbabwe Election Commission.
Udaba lokuthi abantu abafundisa ngokuvota alungabekwa kodwa kalunikezwe inhlanganiso eziningi ezishiyathiyeneyo ukuze kweneliseke ukuthi abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi ukuvota kuyini kulilungelo langulo lalowo muntu osizalwane seZimbabwe. Ngibuye njalo ngikhulume ngodaba lololo lokuthi abantu okumele bavote le ethi ezama ukuthi ilungiswe bakhuluma ngokuthi abantu abaseZimbabwe, kanti-ke kulabantu baseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe eziningi ezigcwele emazweni amaningi athejikelele ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. But lesi sisekelomiso siyavala into enjengena le. Kubuye udaba lokulotshiswa kwabantu ukuba baze ngamalungu okuvota. Umthetho lwabazama ukuletha edalelwe ephalamende unikeza amalanga amathathu ngemva kokuba abantu akumele bavotele esingathi i-nomination code ngelanga ukuthi banikezwe amalanga alitshumi ukuthi kube sokuqedwe. Thina sibona ngani isikhathi lesi i-12 days sincanyane kakhulu ukuthi kukompayile. Sikhuluma kunje ekhethweni lwedlulileyo awuzange kube lomuntu owathola i-register yabantu abavotileyo. Even i-electronic lokho-ke namanje sikhuluma kunje kayikafiki kwamanye amabandla. Njalo ngokunjalo-ke thina sithi njengebandla akuqondanga ukuthi kunikezwe amalanga alitshumi nambili kuphela after i-nomination. Kubuye njalo kulolona lolu daba lwe-voter registration. Umthetho lo abawulethayo unikeza amandla umuntu okuthiwa i-constituency register. Lo muntu okuthiwa i-constituency register umuntu ongaphansi kogatsha lukathi obayombete i-register general, which now contradicts the constitution, which now etsho ukuthi abantu into le kumele ibanjwe izeko. Izeko kumele inikezwe amandla okuqhatsha lokuxotsha onguye ungqongqotsha esingathi ngu-chief executive officer amandla wonke wona lawo athathelwa yilesi sinqumo abafuna ukuthi basithathe. Then uclose 24 waleyi lokhu-ke ukhuluma ngodaba lokuvotisa ngama-slips. Abantu basebenzise ama-slips akade engekho emthethweni ukuthi bavotele labo bantu kumbe kutshontshe ukhetho lolo lwedlulileyo. So ngokubona kwami izalo PF iyayizimiselanga ukuthi kube lento ekuthiwa le i-democratic kumbe into le eqondileyo. Inkinga engelayo ukuthi njengabantu beZimbabwe asikavuthwa engqondweni ukuthi sithi thina lesi sisekelo silungiselela abantu sizabuya, kodwa senza sengathi lezi zinto esizilungisayo sizilungiselela abantu abakhona kulesi sikhathi.
Khathesi sokulindelweni ngomthetho lo alisela enye indlela elingakhonona ngayo.
Indlela yokukhonona kayisekho. Siza kube silokhu sikhulumisana labantu sibatshele ukuthi noma nje into le yedlule kodwa liphutha elenziwe izano phela.
Lo ngusenator Wotshi Sibanda weMathabeleland South wekhuluma ecingweni eseHarare.
Abasakhulayo bebandla le-MDCT lamuhla bathi batshaywe ngamasotsha emzini we-Highfields eHarare lapho belungiselela umhlangano ozenzelwa kulumuzi ngomgqibelo. Umnumzana Eric Murai omela i-Highfield edale lephalamende uthi amasotsha la akhanya abezondele ukuthi abasakhulayo laba kade befaka imbiko elomfanekiso kamnumzana Morgan Tswangirai emgwaqweni etshengisa ukuthi kuzabe kulomhlangano we-MDCT e-Highfield. Uthi sebebikele amapholisa aleyo ndawo ngokwenzakeleyo lamuhla njalo umhlangano lo ukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngomgqibelo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Charity Charamba uthe angeke akhuluma ngalolu daba njengoba amapholisa esaluhlolisisa. Umnumzana Promise Mkhwananzi unobhala jikelele wabasakhulayo kubandlaleli uthi kuyayangisa ukwenziwe ngamasotsha okunengasikuzweni-ke ekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7.
Lokhu siyakuxoxoza kakhulu ukuthi amalunga ebutho laseZimbabwe abehlukuluza abantu abayenza amalungelo abo okubuthana besenza imihlangano yabo esemthethweni kulilungelo labo njengabantu beZimbabwe. Asikhangelelanga ukuthi amalunga ebutho leZimbabwe abesenza into ezinjengalezo ezingekho emthethweni, ezingekho emkhubeni, njalo okungafuzanga zibe zisenzakala kudemokhrasi esilayo elizweni lethu leZimbabwe.
Kodwa vele wena abebutho babe bedingani entweni ezinje?
abe butho laba kulabantu babathumayo ukuthi babangile ingqobe evanga phakathi kwabantu bethunywa ngabantu iziqoqodo ezikhona emaphakathi kwebutho lezamasosha ezifuze ezigunyulwe ziphume njengokukhomisela sikwenza njengebandla le-MDC ukuthi kulabantu abaphakathi kwamabutho wethu alandela umthetho abangenziyo into zemthetho abenza into zabo zamakhanda abo abayibo abantu ababangela abathuma la amasosha ukuthi enze into ezinjengalezi and sifuna ukuthi kukhangelisiswe lokhu uyazi ukuthi into esikhuluma ngaso ivesi siyekhethweni ukuthi amasosha kahlale ema-barracks amasosha kalandele imithetho yelizwe asebenze ukuvikela uzulu wonke jikelele weZimbabwe kuzitha ezibe zimuhlasa elizwe leZimbabwe hatshi ukuthi babe yibo izitha zabantu baseZimbabwe
kodwa-ke abasakhulayo abethuki nxa kusenzakala lokho
sabafundisa bayazi amalungelo abo into ezinjengalezi nxa zisenzakala bayakwazi abafuzanga kube kusenzakala nxa besenza izinto zabo benza izinto ezisemthethweni belandela imithetho yelizwe ngakho kuyasimangalisa kakhulu amasosha abedingani lapho ngabe kuthiwa ngamapholisa ngabe kumbe siyazwisisa ukuthi maybe amapholisa besenza okomthetho amasosha kahamba ayehlala ema-barracks
kodwa umkhwanazi ukhanyazane lokhu phela kuyahlala kuqhubeka pho kungaqedwa ngani
kuyaqedwa kuphela lokhu njengokukhuluma esihlala sikwenza ngokuthi sibe lo hulumende olandela imithetho yelizwe uhulumende olandela isifiso zabantu uhulumende ohlonipha uZulu onguye umkhetha ukuthi abesezikhundleni ezikizo njalo lamabutho abakhulu bamabutho abafundisa amabutho aseZimbabwe into eqondileyo ephakathi kusinqumo somthetho welizwe ukuthi amasosha vele wona umsebenzi wawo ngowani uqalisela ngaphi ucina ngaphi kumele benzeni basebenzele ngaphi
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi unobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDCT obekhuluma lo Gibbs Dube wo Studio 7 ecingweni eseHarare.
Uhulumende uthi kusukela lamhlanje akusela zithelo lemibhida evela phandle kwelizwe ezathengiswa eZimbabwe. Le imizamo yokuthuthukisa lokuvikela umsebenzi wokulima elizweni. Abalimi sebelesikhathi bekhala ngokulahlekelwa ibhizinisi ngenxa yesilimo esithengwa phandle kwelizwe.
Umgcini sihlalo ogaja lwezokulima lokuthuthukisa izabelo umnumzana Basil Nyabadza utshele umsakazo weZBC izolo ukuthi sebebaningi abathenga imibhida lezinye izilimo phandle kwelizwe bayithengise elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo leli lilakho ukukhweza intengo yezilimo lezi ngoba ezilinywa elizweni zilentengo ephezulu kulalezo ezivela phandle kwelizwe.
Ya, ukhanya njengalo uhulumende uyabeza ukuthi aprotekte ukugcine ama-industry alapha eZimbabwe. Kodwa kungaba ludubo sibili njalo kungakhweza intengo nxa ukuthi awuhanjiswanga ngendlela okumele ihanjiswe ngakho ngoba sizananzelela ukuthi ama-imported fruits and vegetables kumbe ama-fruits and vegetables athengwa phandle kwelizwe khanya njengani kwesinye isikhathi achiphile uwedlula into ezilungiswa lapha elizwe laseZimbabwe. Lokho kubangwa yikuthi lapha into zamagetsi, into zamanzi, into ze-irrigation asebenzi kuhle. So kungenzakala sifile ukuthi siyabezama ukuthi si-protecte kumbe sivikele ama-farmers kumbe sibancedise ukuthi ama-consumers kumbe abathengi bazathenga into ngentengo ekhwele.
Kodwa khona akusoze kukhuthaze na ukuthi abalimi belime bebanengi izilimo zonezo okuthiwa kazisamelanga zingene elizweni?
Kodwa elikhona ukuthi ungakhuthaza sibili ukuthi abalimi belime kodwa nxa kuyukuthi uzaqala ukulima lamhla ungathatha inyanga ezintathu kumbe ezine ukuthi uvune. Leso sikhathi abantu balapha eZimbabwe bayabe befuna izithelo lama-vegetables. So uzatsho ukuthi kungaba le-shortage sibili kungaba lo uswelakala wento lezi abalimi bengakwanisa ukuthi balime ngendlela okumele balime ngayo.
Okokuthi wena ngokubona kwakho bekumele kwenziweni?
Ngibona njengani yikho okwakumele kwenzakale ukuthi uhulumende anike isikhathi sibili ukuthi abalimi babe nowazi ukuthi bazalima izithelo, bazalima ama-vegetables, ama-imports ahle ame after isikhathi esithize.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho yelizwe bekhuluma icingweni le studio 7 eseHarare.
Wo Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya umhlangano wamazwe awezwekazi le-Europe lawezwekazi le-Africa OEU Africa Summit owenzelwa kwele Belgium kodwa eLizimbabwe kalimelanga njengoba umongameli Robert Mugabe ekhalele ukuya khona.
Thumelani ke i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Angala phuma lendaba ashona lendaba. Angala phuma lendaba. Angala phuma lendaba ashona lendaba.
Lamuhla kuliphuma lendaba lichone lendaba sixoxa leza khamunzi zedethe emathebeleleni North zona ezithi akulamota ngijole yodwa eyama ambulance kulesi sigaba eyokuhambisa abagulayo ezibhedlela. Asizweni ukuthi bathini, asizweni isakhamuzi sakuqala.
Ngesiphiwe nyuwe nsedethe. Hayi mina selimhlobo wami ngithwalisa nzima okunzwayo njalo njengobana ngumama lana ngilababa labantwana kuyagula kulezisuku kuleflu le iyabaqeda abantwana kubethousika amakhanda wona labakhona nabantwana abakwanisi vela ngilababa ngilani so umntwana engagula ukuthi akahambe St. Patrick angilayo i-$50 ngiyehluleka ukuthi ngidlise intandane engayijelwa ngunina nginodubo olukhulu ngayo so khona ukuthi mina le ntandane ingazithi kubuhlungu la angikwanisi ukuthi ngiyithale futhi kusweleke ukuthi lana uyahamba ngani esibhedlela
kodwa zona izibhedlela zikhatshana okunganani
njengabantu abangafundanga lesesethu lapha sibili siyahamba siseduze sibili ikliniki esedeti manje ngikhampala nensokunye kuyabe sekunjani uyabe engathaka ukwanisi sokufuna ukuthi kuye ngaphi niwe phambili seyiwanke ayikhatshana sei
babegula kakhulu ukuthi abenelisi ukugada ezinye imota babefuna yona i-ambulance ngokwabo
bayumwenelisa laba sihlobo sami abalemali njengana ngiyakutshe ukuthi iningi abantu abanye songabaselakazi labantwana abancane sekuphunguba yinto nje sezifana nabantu sezifana lathi thina esesikhulile imali eludubo
njoba begula njalo ukudla khona liyakuthola
futhi nje ami ngakhuluma sidobo samaluba sokukhuluma ungikhangela lobuyambona ukuthi hayi umama uyadubekalo okunzima nabantwana khona kungabantwana lapho kuzintandane lesikolo kunzima ngiyakubona so ngathesi yade linyalinya lapha kade ngilimalimile lokuqhoba wona mumbona lo kumpho okunye yikho kuye kunika abantwana umkhuhlana sasanti yabona nomkhaya lami wazi wafa ngalendaba azonenza imali sokusela ngale ukuthi kithinisa ngani masinyane engiphambili yathi bengawuthola umphefumulo sesekhona kodwa ngendaba yama-ambulance hayi siyabonga
isibongile lathi
ibizo lami ngutorima ngisakhamuzi sedete la ikliniki yethu ikhava iindawo eziningi mambanje Chezhou Cross Dete bonke babuya lapho kuzolatshwa edele kliniki yathi ngakuba le ambulance ko-2007 ngayingaphambanisi khathesi ziyapho ngikuzwa ukuthi kule donor in form of intended dog aba donate iambulance but siyezwa ukuthi iambulance yangkhona leyana ipakile ifollows ngale so siyamangala ukuthi njengoba imikhuhlane isiba miningi ebantwini amanesi seyabantu kuma-referral hospital ngangibuza u-sister in charge ye-data clinic sithi kulo muntu owalimali unyawo soluvuvuke kakhulu wahle waphendula ukuthi samulise e-hospital but kwakhanya ukuthi abazali babe ngelamali yokuthi behaye ambulance sabuza ukuthi ambulance imali bathi ambulance yenza $50 and kuyabe kunzima ungaconsider ukuthi it's a poverty stricken area even.
Siyabonga mnumzana Stanley Torima asizweni isakhamuzi sokugcina
ngihlale dethe emtuwe uDr Sifani ngale konke esibhedlela abalezimali zabo bahamba abanye bagcina umntwana efifa kumbe umuntu nxa ukuthi kungumuntu omdala uyacina efifa eswela yona imali ye-ambulance ukuthi babize i-ambulance khatshana kunale wanga ngoba vele imali ayikho sesikhuluma iqiniso ngoba ukuthi uye hayi imota nje wavele nawe uyabe uzidubekela nje vele emntuwe yakhonapha ala kunzima
kodwa nxa lixoxisana la makhansila enu kumbe amalungu edalela ephalamende bathini
basela ngokuthi akula ambulance bathi ayikho i-ambulance ebhedi yafa yayikhona yafa kudala vele i-ambulance yayikhona la yayiselukhosi i-ambulance yakhona
sesikhangela bona abasezibhedlela akukho okunye amacebo abalinika wona kumbe abalenzela khona ukuthi bencede impilo yomuntu
basitshela nge-ambulance eyabikhona elukhosi basitshela ukuthi $50 ukuyibhadalela i-ambulance yakhona dusande wange kumele ufone ukuze uzuzakale i-ambulance yakhona yena leyo
eyayikhona kuqala yayingabhadaleli
hayi eyayikhona yayingabhadaleli ngoba izindlanxa wongela mali yokuthi ubhadale i-ambulance babekuthwala nje kuphela bekuhambise esibhedlela njengomuntu wayele owayabe njani eyabe gula serious ngoba yayingeyikliniki i-ambulance yakhona
hhayi kwanele okwalamhlanje asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngesikhathi sinye kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba
kwezemidlalo ke lamhlanje imidlalo yenguqu yenkezo yePremier Soccer League iqala kuyona le iviki ngomgqibelo ngemva kokuthola usekelo lwemali kunkampani elungisa ukunathwayo ukugoqela utshwala lamanamnede eDelta Beverages umdlalo webantu Rovers leBlack Rhinos ozadlalelwa enkundleni yeLuveve kobulawayo ubikwa uzabukhona njalo emsakazweni kamabonakude owetelevision sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yePSL uKenneth Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-midweek games vele into esibone eboreni umhlaba wonke jikelele lokho kubangelwa yikuthi imidlalo lemincintiswano esilayo isiningi langazi ukhangele kuliphi ilizwe kumbe kuse-South Africa kumbe kuse-Spain kuyadlalwa phakathi kweziki ngoba vele yona into yokuthiwa ngumdlalo webhola singumsebenzi
kwimidlalo kuhamba njani nxa sikhangele amaqembu ukubana avela kwizigaba ezijiyeneyo singathini nxa sikhangele amaqembu akhona ku-PSL lo umnyaka
osokwesenzakala kathesi ukuthi ibhola lethu selidlalwa ezindaweni ezijiyeneyo zigcwale ilizwe lonke ungakhangela lo nyaka sile thimu esewanke sibe lamathimu amane akobulawayo sibe lamathimu amabili asezishabane sibe lamathimu amabili asetshirezi sokusiba lamathimu amathathu abedlalile eHarare eyinye idlalela eKadoma kusesiba le thimu edlalele eMtata so yikuthi-ke kuchaywa kwemidlalo ePremier Soccer League
ye kusizini edluleyo sike sabona ungani bekulokukhonona kwabo ref lapho nompembe kukhona yini elikulungisileyo yini ngodaba lona
ukuqala konompembe lapho kugcwele nje emhlaba wonke nanxa sibukela imidlalo emikhulu kodwa ngithemba kubona abayibo abakhangela ezabona umpembe sebezamele ukuthi bebahambise njalo isikolo bebabona ukuba balandela okubhalwe ebhukwini lokuba unompembe le themba lokuthi kuzaba lokungcono kodwa sonto thina esiyabe sifisa ukuthi ibe khona njalo wasonto esithi thina ekungakhononi kungabi khona kodwa sethemba labo ukuthi njengoba labafana kwesi sikhathi bayayikhutha ibhola kumbe akhuthe ukulifaka emambuleni siyaphe ingxenye lakho nompembe kwesi sikhathi babekhuthe izibithene bengani sebephosa ukuphambanisa kancane kodwa ngethemba ukuthi bazazama ubungcono babo.
Hello ke ngumnumzana Kenneth Ndebele umkhokheli wenhlanganiso yePremier Soccer League ubekhuluma ke ecingweni ekobulawayo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Elingakhohlwa ke kusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 nxa lifuna ke ungena kuhlelo lwethu lwe-live talk lapho ke lamhlanje sixoxa ngodaba lwe-European Union lilale.